Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla ubhedu.
Abanye ba ngabe iqembile lezani phezibili abanye njalo bese emaqombini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sidalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe umongameli Joe Biden engaba iqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla ubhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla leZANU-PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangikhona. Abanye ba ngabe iqembile leZANU-PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu, abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZANU-PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. Sokule minyaka ethize nawo kulokhu kuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha isindaba le seriously. Lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambela ngkhona nxa ngayiphamba nisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla leZANU-PF libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusiko ke ukuthi bona kuloku vikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangeniwe nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathini. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Sekesikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezishini ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngalaba nafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi nxa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo elifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hatshi ubona lifike seligcine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abathi nxa sebefikile benze njalo babone yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bechiye izigaba zabo khonokwana yiko kugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapho abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa wekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call amarabha bullets yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 Avenue angamavenda awezanu PF sokuthe abantu abaku 5 Avenue they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF and njalo that's why libona amapholisa lawo asekhisha umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisha umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala e-address ama-vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo. Go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu bakolele esithokisini for inciting violence abezanu PF they are not. Thina njengemthwaka the Republic Party sithi lokhu igukura kundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizakele liyanjiswe ecourt alizakele libotshwe up to day but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavendi ayesejikijela eyala iresist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo eyethisha umlando we-attempted murder which is unconstitutional and i-council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze-grand plan ezokuncindezela abantu besindebelele ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Beitbridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa yena othi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ikuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakuntuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo vela abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina. Osikhulile sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intandane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address kobulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku. Ku 6th Avenue uzananze ukuthi abantu bayavelela esitradeni khona pa ngoba abalazi indlu kobulawayo. Abantu labana balala esitradeni ngoba iZANU PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU PF. So iZANU PF yabiloku ibuthelela amavenda ku ward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ba kuthanga bekulamasotsha indaba yangkhona siseyangenelwa lamabutho yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o 5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsitheli. So abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga ezana PF ngoba ukuze tholela indawo yokuthengisa kumele ube card le ZANU PF. Kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora. Sabatshela sathi lingakhipha abantu bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho. Lingazikhiphi bona bathi balandela umthetho we-COVID. Nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson kweZANU PF ikho sabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu PF begqoke impahla zezanu PF. Labo abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le uCCC vele ayila muntu lapha ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha bezanu PF njalo izanu PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhe asahambi kumsitheli. Imali esizihamba ezikhwameni zabantu beZANU PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku city council.
Hello ke ngumnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe, i-inflation, sehle saya ngaphansi kokuliqanda, u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walele dolobho uthi ukucithwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chakazo umshelivuka njani njandonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba baregister abantu abacha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-GPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-GPC ubukhokheli kungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabi khona abakwenzayo ngoba manje kufana ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la iphi plan ukuvikela amavoti abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kurigiwa ama election bazasitshela ngokuthi sibe secourt bebuyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe solution ukuthi bazavimba njani ukuthi kungarigwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esivi esinzima kakhulu. Siyabonga basakazi okhuluma ngodawu 263 sile themba ukuthi umnyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimisele onyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona hathi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezana 42 years sihamba lezana ilamanga ngoku ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlaliyo bona abakhuluma ngabadlali bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo kona bahawula du abatholi nix kodwa lokhu bephethe bemfumbathi isibhakela abantu abatshiya le nto abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu le nto abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingeneni kukhona okuyi-one kokuthiwa kuyi-one khokami angangikwazi nakho kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangani izanu ilabantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthwakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula lo mama weBotswana othi phambili nge-trips phambili ngochanisa thina sisakho nje sibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni unity akhothi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina ukuthi singekele ukuthi sithole umthwakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngochanisa umthwakazi uzobuya kuphela uyathanda kathanda umthwakazi uzobuya kuphela ngiyabonga basakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
7 njani siyabonga inews siyabonga kukhuluma ngodawu 263 hayi siyabonga senazelele ukuthi abantu abatsha banazelele ukuthi izanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga so abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igengi le engafuni ukuyasebenza ehlala kubelokhu ikhiwe imali okuthenga intengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselele ukuthi bathole uhulumende omutsha i-GPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigurukudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esiteji owunkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiba likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engeke ngizwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-GPC asilizondi le qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathola ukuthi azowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhuluma i-GPC endaweni zemakhaya deep bakuthetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe busuku befike efaka amaposti kuphela okusena-12 ezihlahleni bahamba nje abathakathi abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho lento ekhulunywa ngoba uMagalela hayi usho ukuthi ufuze umkholo wakho namanga lothwa wathi wabona uTrump lothwa umbanuchamisa mina iqembu liyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho opposition liyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasepharlamenti lasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country elidivided musi ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakala eHarare so ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ukulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebizayo yamemeza iChumayeli Vangeli lokuphenduka ukuthi abantu bezekhaya umqondisi we-MRP sizani zonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hhayi bo TPC ezani phepheke ekhulume ngayo bese yazi zinozayo TPC hhayi into esilindile ukuthi idliwe itintshe igama futhi ngoba into abayaziyo sebatshintsha ka-20 amagama bayatshintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bathi beyinato
Studio 7 lapho ngapho ngase-America linjani hhayi thina siyaphila banjani bonke bathatheleti bezindaba sithi izindaba ezimnandi hhayi siyaphila hhayi tyele sibili wonke lusele hhayi siyabonga babesilasitele abantu bamlima siyabonga likwenzayo amsenzela umuhle kakhulu hhayi simbone nje umbone yani ukunandapha hhayi akuyahamba kuyahamba kuyashilisa ulinyalangani kuza kuphumelela siyaphumelela nankhanyele nankhanyele kuzaphumelela hayi hayi bayenza ngoba hayi nkomo vele nawe ihlaba ibulale iyakhatha we ikhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokhulumayo ngikhumalo lokhulumayo siyabonga siyabonga sibonga sibonga Tandra, sikakhulu hayi kuhle siyabonga. Siyabonga madwa.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamachumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belezikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti esikolo. Ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade balama school loans from the 1960s and 70s. Ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhataleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden amakhoting akangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge positive indication for the economy. Ngoba abantu baye besebele imali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso.
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase siyesaba ukuthi hayi kwakuzaba lempi iWorld War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo yethu sezihlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America mayingumngani wakho it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonje njengowindo mthoba. Khonje njengowindo mthoba. Zwan. Khonje njengowindo mthoba. Zwan. Khonje njengowindo mthoba. Manai. Khonje njengowindo mthoba. Zwan. Khonje njengowindo mthoba.
Umanayine esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womtshova. isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo half past seven. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.